Ngokubona kwami isicelo sika Job Scala uba icala lakhe malithoniswa enkantolo li broadcast livele kuba ebantwini jikelele bekungaba into engancweta or elungileyo kakhulu if i-government inyanisile ukubana icala leli is not political but kule cala letheswe uScala and therefore if bebengayiveza abantu abaningi bebezo-understanda into ekhulunywa nguhulumende ukuthi icala leli alikho political and so if bebe-serious ngakho ngabe bavumile. On the other hand naye uScala I think yena ufuna nje unless ma kuthi ama-arguments ayenziwa ngamaloya akhe atshengisa ukubana li-political then laye ubezosizakala lapho kodwa angeke sazi ke ukuthi njengoba uhulumende eyalile ukubroadcasta ukuthethwa kwecala leli ngeke sazi ukuthi i-outcome yakhona ibizoba njani but ngombono wami ibizoxazulula into eziningi on both sides since i-government isithi yona icala leli alikho political and uScala yena lamagqwetha akhe esithi li-political
khona ukuthi wonke amacala ayabe ethethwa engaphiwa ithuba elifanayo lokuthi intatheli zindaba zingene labo mabonakude ukwenzela ukuthi kuphume ebulenjini ubona kungaba yinto engaba ifanele na ukuthi yenzakale elizweni
mina ngiyakholelwa ukuthi i-transparency iqakathekile kakhulu especially kwelakithi eleZimbabwe ngoba esikhathini esiningi abantu bathi amajaji ngabantu abangelaqiniso engingathi aba one side ababiased to iZANU-PF lohulumende so ma kungenzeka ukuthi intatheli zindaba zivunyelwe lokuthi amacala la abonwe ngabantu bonke then I think kuzoba le-transparency kube clear ukuthi ama-judgment ayenziwa ngama-judge lawa awekho partisan ukusho ukuthi ngezinye indlela balandela umthetho hayi izifiso ze-party ebusayo ngaleso sikhathi njengamanje singathi iZANU-PF ngoba abantu abaningi bathi amajaji are captured yiZANU-PF so I think ma bengavumela ukuthi amacala depending I guess ngokuthi icala lakhona lile-interest enganani esizweni I think kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi kube le-transparency enjalo.